Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane adluleyo, njalo kulaba yisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho welizwe osekubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe, wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412, kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempila kahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osekubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Linhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela isisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yesebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela umnyeo lapho asebenza khona sokufanele bazidinga ithola kona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokho esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi azisoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa sibulokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sesiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto ezinjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzawuba le nto ezinjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela weconstitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekelwa kwehlukulu zabani ngaleyo ndlela. Kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungayise kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bekwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile nxa sikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu bethe hayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana lakho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisi ukuthi baqhubebe kulesi simo. Sebefuqwe baze bafika emdulini ukuthi umduli wakhona usafuqeki, ngokunjalo sebeze bavuma ukuthi bathathe lelinyathelo.
Manje abangasebenziyo ke
kwelo okwakhathesi, njengoba singisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba isikhathi selantshi, ngaba isikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazenjani okwakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina okwakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhayelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanganiso zabo ezijiyeneyo, asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi, ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithagethi kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beitbridge kunye lomgwaqo we-Harare Beitbridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Gugurawundi issues. Poland has enabled political players to interact with each other in the government. We've empowered communities to develop under devolution policy. We've established innovation hubs at universities. Bidebridge Quarter Post has been expanded and modernized. Harare Bidebridge Highway is being dualized. We've overseen the construction of the new parliamentary building. The once treacherous Makutu Road is under construction. We have constructed critical gems such as Baishangan and Maruanyati. We've opened the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engu president ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively why efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzake kubonakala okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa streetini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathesi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe. Kulapho saqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ungani yayisiba eroded, yayisehamba kancane kancane. Kathesi ke sokuze kwaphumela egcekeni, mbona ngani kathesi sokulapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqa la ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathumehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathi nakwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe konomi embona ngani wayesiba lale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes not really with the very positive results, but umgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinskadi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakala. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo, abantu wabona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona. Njengoba ntshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency komgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. Komgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminister, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathupelele North ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanibonani basakazi beStudio 7. Kunjani basakazi beStudio 7? Hayi thina sijabulile lokwenza ngomsebenzi wenu elikwenzayo ngoba lifihle into lokhuluma noma into eyenzakalayo lapha eZimbabwe ukuthi kulesitsotsi esikhona kahle kahle. Okumele ukuthi ngabe vele yona into engasafunikiyo izano ukuthi ngabe yona izano iyaphuma total. Because bangamasela ngamabulali, amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula. Hayi hayi because siyadubeka abantu bakamndeni siyadubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima. Sisebenza sicatsha ipassport yakho ungayenzi iphuma after 3 years sithwele nzima. So lingasizweli abantu bakithi sibambanini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphizane. Sikhiphizane asesikhathele ngoba bomnangakho. Hayi saqala sithi kambe hayi hayi sisibekezele kwakwana abantu sebefile. Konele ukungena lokuze umnangakho esihlalwe naye hayi hayi sesiphelile sesiphelile bantu bakamndini ye sesiphelile shuwa le corona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganiswa kuthokekele ukuthi nani liqanzi nani liyaqanza asozelekile asozelekile ukuqanzi nani uthatha umuntu le corona lele corona longela corona uhlanganisa ibizo lami mo promise more ngilapha eBotswana kwale France Town. Ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba akathesi sihlabe sihleli khona thina lapho ngikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngitestiwe yiko ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olento olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngitsho lokukodwa akulungisileyo ngitsho lezi bhedlela zilalutho nendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolo mlando yingoke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile nguye olomlando kalungisise abantu babelatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe. Ngiyabonga Muswana
kumsakazi kaStudio 7 sethanda sethaba kakhulu ukuzwa inews eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuyana ekuseni ngamhla ka 26 August bengilalela inews lapho uJoseph Chuma weZANU-PF ekhuluma ngokuthi esabelweni sakoBulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyetshiyeneyo umkhono welizwe ngakho-ke baya-asepta loba ngobani kuleadership abantu abavela esishoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikoBulawayo. Ngifisa ukuthi abantu laba bananzelele khonaphana ekukhokheleni kwenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba babeya bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le msebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutraina emakoleji ngaphingaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha nalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sihle sehlulwe kathi indawo singazulweli sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo. Ngikhuluma kanje nje ngikhuluma lami ngomunye wabantu abalandeli bebandla lelezana kodwa-ke ngithokoza khona lokho ukuthi ngizomkhokhelwa edesithi siyafaka loba ngubani because iBulawayo yi-metropolitan hamba yarar hamina day abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few hamba yarar loba yinkonzo loba yikuyini asoze uthole kontakta ngezindebeni kanti thina ngapha yindaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lobukhokheli sinika abantu bemzimba basikhokhele kusasa sizakuba khona yini. Ngicela ukuba lokhu ekukhulunywe lasemphakathini kuzwakale abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphongukubhidle kanje isiko lethu siphongukubhidle kanje ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu ngasho ukuthi basikhokhele siyabonga mfisi ukuthi lami ilami ba ibizo livezwe egcikeni ngoba lokho kungandlozi.
Anibonani zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo?
Hayi lapha lekhaya vele akusadingi kutshona ukuthi wakhona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje iZANU-PF, akukhutshwe nje i-corona iZANU-PF, akula omunye umkhuhlane odlula iZANU-PF. Kati bona ogogo labokhulu laba ukwaye bengathathi imhlala phansi bekhe bedlela imali abakade bayiluda abantwana abancane bengena ezikhundleni abalomcabango ongcono kulo wabo bona phela abasacabani abasayazi lutho bevele bengayazi lutho kati ezikhundleni lezo abazingenayo bangena kusiphi isikolo bapasa kuphi leyo msebenzi kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngexhokolo before kufakwa kuphela bengafundanga umuntu abe yi-1 engena izikhundla ezintathu kube yi-commander amasosha u-vice president minister of health uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho before kufakwa kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi ngoba wayitshontsha yonke indawo alihlazo lelenzeka lekhaya lapha abantu kumele bebambane kuphela abantu bakhutshwe leZANU-PF abantu bengarotshwa ngumumboboli leyo abantu bengathi behlupheka isikhathi eside ngabe bekuvotela umumbo obolileyo berotshwa ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu bavulawa ngesikhathi sempi baloku bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni uvele umangala umuntu wesindebele ma emele umnangakho ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi ZANU-PF ZANU-PF unaqeda abantu
Zingelele lonke lesendawana ezitshiyeneyo hlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamaster abanye bathi ngusamzowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ndizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela mbingelela khona lenyathi uvillage 4 komoyo mbingelela u-Elise othethe ngumelane ncube ngithi inkosi mayibe la engatshomuzi wakhe
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Njalo lingathuki, siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni seWhite House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akula mehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubona lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo ngoba kwabonakala ukuthi leyana eyama-democrats i-convention yayingathi lo mdladla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa, ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani, uzakwenzani njengalokho. Okukhona engubonayo kukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza.
Kahle kahle ungamuthi ukukhuluma sibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyiAmerica.
Kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi u-First Lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo, lalaba abagulayo, lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo, lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Lwethu lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.